Linyathelo elihle nxa kade kuyikuthi abantu elizweni bebele mali enelisa ukuthi ithenge ngaphandle. Kodwa ngesimo esikhona esikubonayo ukuthi abantu abaningi bahola imali ingama-bond njalo imali ingama-bank transfer. Yikho ke okungangukuthi mina njengomuntu nje nxa ngifuna ukuthi sengifuna ukuyathenga impuphu yami eBotswana kumbe sengifuna ukuyathenga i-Colgate yami eSouth Africa. Uhlupho luba khona ngolokuthi kufuze ngitshintshe amabhondi layo ebe ngamarandi. Njalo labo abantshintshayo imali yangikhona ama-rates angikhona angeke abayanga benelisa ukuthi bethenge i-foreign currency. Yikho-ke esikubonayo ukuthi linyathelo elihle kodwa nxa kungalungiswanga ingxaki yezokuthi laba abantshontsha imali i-foreign currency besenza ama-rate adulayo nxa bengabanjwanga ukuthi kusetshenze labo abayanga bazaqhubeka behawula abantu abazenelisa ukuqhubeka besiyathenga izinto phandle yilaba abalemali abahola ama-dollars kodwa iningi labantu bethu ikakhulu abantu abasebenza kuhulumende lokunye okuzinkampani kwethu lokho okuncane bazaqhubeka behawula.
Ukhuluma ngendaba yebhondi, abantu abaningi abagoqela izisebenzi zikahulumende labantu nje abazimeleyo bathi ibhondi kumele lesulwe, kumele likhitshwe. Ukubona njani wena?
Lo ngumbono obekwa ngabantu ngoba kathesi kunendaba ehluphayo yokuthi kuthiwa sokufuze kube lama-account ayehlukeneyo ikanti kuqala abantu babetshele ukuthi i-bond le mali leyangaphandle kuyalingana. Kodwa uhlupho osesiluthola kathesi ngolokuthi ungabe uhola lelo bond kodwa awuyenelisi ukuthenga imithi emafamasi.
AbeZimbabwe abamankampani abaningi bayakhala bathe ukuvunyelwa kwabantu ukuthenga izinto lezi kwamanye amazwe kuzabulala amankampani abo. Uthini ngalokho?
Ye, kungabe kuliqiniso kodwa njalo bona laba bamankampani okusuka kuhluphe ukuthi izinto lapha bezikhwela lezinye izinto iyabuzubuza ukuthi kanti lokho esikulungisa lapha esikuthola lapha bese befaka imali ngamadola. So khona lokhu kuyatshengisela ukuthi uhulumende kenelisa ukuthi efake abantu ukuthi benze into eqondileyo ukuthi amakampani angaqhubekeli engcindezela abantu.